ngi ejerico application ukuthi idaba le voter roll lukhanye lisize ngoba sesikhala ngokuthi kukhanya i-voter roll le eyakhiwa ama-candidates ethu iyehlukene ngase sikhangela idaba lama-polling station for example. Amanamba ama-polling station aku-voter roll malithwane kulalawa agazethiweyo omo kuphose kufike i-1000. Njalo ngasikhangela i-voter roll lesibe sibona ukuthi bekunokuphambaniseka okuthize ngendaba yama-boundaries our delimitation. Ubona umuntu abantu abahlala endlini eyi-1 singathi mama kumbe nobaba. Kodwa nxa sikhangela ubona omunye uvota kwenye constituency kumbe omunye uvota kwenye ama-constituency ayehlukeneyo. Indaba zona lezi ziningi kakhulu nxa sikhangela selizwe lokuthi bekulengxabangxoza indaba yama-boundaries lawa e-delimitation nama-constituencies nama-wards. Esikubone ukuthi mdlana ngelanga lekhetho abantu bazagcina bengenelise ukuvota ngendaba yokuthi amabizo abo babengaboni njalo bengakwazi.
Lifisa ukuthi umthetho ndaba wenzeni la?
Sifuna isiphe i-voters roll ezasetshenziswa ngelanga lokhetho. I-voters roll esemthethweni ekhangela ingcwele yama-delimitation boundaries ukuthi ihambelane lalokhu okuvoters roll. Ngoba nasikhangela sibonisisa i-vote isinika izinto ezehlukeneyo. Sikhangela ama-polling station for example. I-polling station eku-voters roll esiphiweyo nale polling station egazethiweyo ilisti yangkhona kwehlukene. So lokhu kusenza sicabange ukuthi kube yini i-voters roll engayishiyo le ezasetshenziswa ekhethweni. Nasikhangela umthetho weZimbabwe uyakufaka ukuthi ama-candidates ungakhetha ukuthi yi-candidate ye-constituency kumbe ku-president kumbe councilor uyakhiwa i-voters roll ezasetshenziswa ngelanga lokhetho. So sibona lapha ukuthi kunokuphambaniseka okuthize ngama-boundaries njalo siyakubona ukuthi nxa sikhangela izindaba e-365 platform nxa ukhangela efonini ibizo lakho ukuthi registe ngaphi ezinye isikhathi uyabona efonini uyakuphiwa i-constituency nangapha ku-voters roll neyi-constituency uyakuphiwa enye i-constituency njalo kunabanye abantu abakhalayo besithi amabizo abo ngawakho ku-voters roll ngoba nje abanye bangikhona bavota ngekhetho kungabhakelections ayikhona last year
ngo-2022
kathesi sebebona amabizo abo engekho.
Kodwa-ke aliphuzanga yini? Aliphuzanga ngiyini ukuthi likwenze khonokho?
Ngasemthethweni yinto elungisise kahle. Asiphuzanga ngoba yinto eyokuthi i-VAT iphongulungisisa izinto lezi ngasemthimeni bephrinte i-voters roll e-right.